sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalifuka njani isulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlazi ku 26 Mphalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, iningi lithi umnyaka lo esiwugqiba kunsukwana ezilandelayo ubumubi kakhulu.
Kube lobungalethwa ingqondo entsha, imicabango emisha. Kangiyiboni, kayithembisi, angiyiboni isiza ivela khatshana le.
Umanisipala wakoBulawayo uthi isikhwama esiphathisa abaswelayo eseMayor's Christmas Cheer Fund siphumelele kakhulu saphathisa imuli ezedlula inkulungwane.
Yes, Christmas Cheer Fund iphumelele okwamagama lonyaka izimuli eziyinkulungwane 1000 zenelise ukuthi zithole ama groceries.
Siza kuzwa ukuthi izizalwane zeZimbabwe zihlala kwele South Africa lakwele Botswana zidlale njani ikhisimusi.
Ikhisimusi yalapha msazi ayichazi ngitsho vela kusiyo ebengikhangelele. Ngikhangelele ukuthi ngizobe ngisekhaya labantwana. So hayi, akuchazi ngitsho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Iningi lithi umnyaka lo esiwugqiba kunsukwana ezilandelayo ubumubi kakhulu. Kwezombusazwe ukhetho olwenziweyo ngoNcwabakazi olokudinga umongameli amalunga edale lePhalamende leSenate lamakhansili ube lempumela ephikisiweyo ngumongameli webandla leCCC uMnumzana Nelson Chamisa okugcizelelwe ngumanyano weSADC. Kodwa lanxa kunjalo umanyano weSADC awuthathanga nyathelo phezu kwalolu khetho. Kuthi kwezamabandla aphikisayo kube lokuxokozela kulandela ukuxotshwa kwamalunga ebandla le-CCC awedalela ePhalamende, Senate le-Council ngozithi ngunobhala jikelele webandla uMnumzana Sengezo Chabangu. Lokhu kulandela ukudilizwa kwengatsha zebandla ukwenziwa ngumkhokheli webandla uMnumzana Nelson Chamisa. Kuthi kwezomnotho elizwe lanxa kungasilelanga ukudla lempahla ezitolo, imali iqhubeke ingatholakali ngoba imisebenzi ingcosana. Sixoxe locubungela ezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngokube kusenzakala kuwona lo umnyaka.
Ngo-2023 Zimbabwe ibe lethuba elihle lokuthi ingaqamula ubudlelwane bayo lendlala lokusweleka kwemisebenzi lobuyanga lokuhlunyezwa kwamalungelo abantu lokungahlonishwa komthetho lokuphila nje ngendlela yona leyo okuhlala abantu bethwaliswe nzima. Ukuze kwenzeke khona lokho bekudinge ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo. Ukhetho olukhululekileyo ngoba beludingwa ngabantu beZimbabwe, ludingwa futhi ngomhlaba ukuthi luncedise ukuthini kwakhiwe ilizwe ngendlela entsha. Kodwa ke sikubonileyo kulanda ukhetho, sibone kuhlukunyezwa amalungelo abantu, kuhlukunyezwa amaqembu aphikisayo, kusenziwa zonke izinto eziphikisana lokuthi kube lokhetho olukhululekileyo ezibhalwe emthethweni weZimbabwe, Electoral Act, Constitution yeZimbabwe, kuSADC principles, zonke zona lezo kazilandelwanga. Ngemva kokhetho njalo sibone ukuhlukunyezwa amalungelo abantu ngendlela enkulu kakhulu, okutsho khona ukuthi kakusoze kube lendlela entsha yokukhangela iZimbabwe eza kwenziwa ngumhlaba wonke jikelele. Sizaqhubeka phakathi kwendlala, sizaqhubeka phakathi kobuyanga, phakathi kokungabi lemisebenzi, sizaqhubeka phakathi kokuhlukunyezwa kwamalungelo abantu lempilo yonke enzima ekade singayibalekela ngo-2023 kusiya phambili.
Kwezomnotho ke siyabona ukubana ezitolo lapha impahla lokudla akubekutholakala kungafani leminye iminyaka leyane sasibona kusiba kungela lutho. Njalo sibone le mali isiwa isisindo, imali idola leZimbabwe. Singathini nxa sikhangele ezomnotho ngomnyaka onalo esesiwugqiba?
Ezomnotho lezepolitiki zingamaphahla zihamba zonke ngamawele kungafe inye enye layo iyafa ikakhulu ezomnotho zeyame kwezepolitiki nxa ngabe usulungisa ipolitiki lezomnotho ziyalunga kungangalungi ipolitiki ezomnotho kazilungi ngakho ke akulanto elungileyo kwezomnotho ngenxa yokuthi ipolitiki kayimanga kahle izinto lokho ezidula lokho eziye zikhwela njalo zingeneliseke ebantwini abantu lokho besehlile ukuthola izimali zabo ngendlela efanele emabhenki imigwaqo kayihambeli igcwele amagodi godi izikolo kazilazo zonke izinto ezizidingayo ukuze kufundwe ngendlela efaneleyo ezibhedlela kazitholakala izinto zokuthi abantu belatshwe ngendlela efaneleyo lokhe kuhamba kudilika konke lokho abantu akade bekhangelela ukuthi ungaba khona bebelesifiso abantu ukuthi ngabe kuyalunga bayalangazelela ukuthi ngabe kuyalunga kodwa kakulungi kwezenotho nxa kungalungiswa ngezepolitiki ngoba uhamba konke
nxa sikhangele konke okwenzakale kuona lo umnyaka singathi umnyaka ozayo kuyathembisa na ukuthi uzaba lobubelo
Ububelo bungalethwa ingqondo entsha, imicabango emitsha. Kangiyiboni, kayithembise, angiyiboni isiza ivela khatshana le. Kulabo abasezihlalweni kangiboni ukuthi bazinikele ukugqoka ingqondo entsha, ukuba le ngqondo entsha ezakwenza ukuthi babone ipolitiki ngenye indlela, babone iconstitution yeZimbabwe ngenye indlela, umthetho ngenye indlela, bangethuswa yidemokhrasi, bangethuswa lukhetho olukhululekileyo. Bakulungele ukuthi babuthisizwe basihlanganise sisebenze ndawonye ukuze kulethwe inguquko. Kangikuboni khona lokho kusenzeka. Ngiyafisa ukuthi ngabe kuyenzeka kodwa kangikuboni angiboni ukuthi abaningi bayakubona ukuthi kungenzeka kodwa ke sizaqhubeka njengabantu bezimbabwe sikhuthaza ukuthi laba bezepolitiki kabake badinge enye indlela enhle iyamukeleke ebantwini bezimbabwe iyamukeleke emhlabeni wonke jikelele ukuthi kubuswe ilizwe ngendlela enhle ngoba nxa libuswa ngendlela enhle liyasebenza kwezepolitiki liyasebenza kwezenotho kodwa konke khona lokho akusoze kwenzeke ngokuba ingqondo entsha kangiyiboni isiza
lo ke ngumnumzana efidlela ncube ocubungula izombusazo bekhuluma ecingweni le studio 7 ekwobulawayo Umanispala wakobulawayo uthi isikhwama esiphathisa abaswelayo eseMayor's Christmas Cheer Fund siphumelele kakhulu saphathisa imuli ezedlula inkulungwane. Umnyaka lo isikhwama lesi siphuze ukusungulwa kodwa senelisa ukubuthelela imali edlula amadollars inkulungwane ezilithumi $10,000. Iningi lemali le yanikezwa inkampani ye Tendetree Investments kumbe TTI. Minyaka yonke idolobho lakobulawayo liphawula isikhwama lesi. Sixoxe lomsekeli kameya wedolobho umnumzana Edwin Ndlovu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Merry Christmas Cheer Fund iphumelele okwamagama lonyaka izimuli eziyinkulungwane 1000 zenelise ukuthi zithole ama groceries ikanti kuphathise ikhampani ye 23 international TTI ekhangele ngokupaka kwezimoto edolobheni lakobulawayo iyephathise kakhulu imuli eziyinkulungwane zenelise ukuthi zitholeke ukudla ama groceries kobulawayo kube into enhle kakhulu umcimbi wakhona bathokoza kakhulu ogogo labokhulu ukuthi baphathiswe labo banelise ukuthi batholeke okokudla ngalesi sikhathi seholiday esiphakathi kwayo
ungakhuthazani izakhamizi ngesikhathi sona lesi sekhefule Christmas siyasibone nxa iminyaka usuqala sekungani abantu bathwala nzima ukubhadala imithelo yikamanisipala lokunye indinge kwezifunakalayo ungathini sicebiso bani ungasipha uZulu ngalesi sikhathi
Isikhathi lesi ke sikiso abanengi isikhathi abajabula khona kodwa ke kuba lenkuthazo ke ngikhuthaza ke izakhamizi zakobulawayo ukuthi zinanzelele lanxa kuthokozwa kunjalo kwisikhathi esinzima ngokufanayo kwisikhathi esinzima kwisikhathi esibuhlungu kwisikhathi okwenzakala khona izingozi ezinengi yikho ke ngiyakhuthaza imuli yakobulawayo ukuthi yebo kambe bangabe bejabula bangabe bethokoza kodwa ke bananzelele kuthi laba bahamba ke madilini besenza lokho lokho yana bananzelele ukucineni ukuthi kuphele kuhle wachayise bahambe emakhaya emzini yabo ngoba kuyisikhathi sinzima kakhulu ikanti njalo uJanuary uyeza useduze lapho kuzadingakala khona ukuthi kubhadalwe ama-fees abantwana ezikolo kuyadingakala ukuthi kubhadalwe ama-renti abantu lapho abahlala khona kuqakathekile ukuthi abantu lanxa besebenzisa izimali besenzani kodwa bakhumbule ukuthi isikhathi esizayo kuzafunakala njalo ukuthi babhadalele abantwana ezikolo kuzafunakala ukuthi babhadalele izindawo abahlala kizo esingathi ngama-renti yikho-ke inkuthazo nje ukuthi lanxa nje kungaba lokuthokoza esikwenzayo ngalesi sikhathi kodwa sikwenze ngonanzelelo olukhulu sinanzelele lezi ngozi eziba khona labo bonke nje obunye ububi obutholakala kabantu nxa sebejabulise badlulisa amalawulo yebo kambe kasivaleli ukuthi abantu bathokoze kodwa-ke kuqakathekile ukuthi kube lokunanzelela ngalesi sikhathi sibekwazi njalo lokuthi kule kusasa.
Umnumzana Edwin Dlovu ngumsekeli kaMeya wedolobho lakoBulawayo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo. Izolo bekulilanga leKhisimusi elokuzalwa kukaJesu Kristu eliqakathekiswa ngabaningi eZimbabwe ukubalisa lalabo abangasomakholwa. Iningi lezizalwane zeZimbabwe esezilihlala emazweni atshiyeneyo ligibele laya ekhaya ukuyahlangana lezihlobo labangane. Kukanti baningi abangasukanga emazweni abahlala khona ngezizathu eziningi ezitshiyeneyo. Sixoxele unkosazana Kathy Webhebhe osehlala kwele Botswana ukuze sizwe ukuthi belunjani usuku lekhisimusi khonale.
Linjani babadande labalaleli ngiyabingelela emsakazweni ngisithi Happy Christmas. Ngilifisela le prosperous new year hayi. Lapha eBotswana babadande abatswana ngabantu bokuthi iChristmas bayayiselebrate njengathi ekhaya eZimbabwe kodwa kuthiyana ngokuthi baqakathekisa kakhulu ukudlela emakhaya engingathi in the rural areas. Nxa kuyilesi sikhathi sibili emadorobheni kubohabroni kuyabe kuthule kuthe zwi. So kuthule nje kuthe zwi izulu liyana kunje babe sebehambile ngabantu abayayiselebrata kakhulu emakhaya. Kuyabe kusele labo abakuyikuthi kumbe bayasebenza abavalanga like amapholisa mhlawumbe labodokotela but imajority yabo hayi babe sebevalile besemakhaya ngabantu abathanda ukwenza izinto zesintu lokupheka ukudla kwesintu. Kukhona okunye abakwenzayo okuthiwa ngamakhwaya othola kuhlatshelwa kugidwa khona ngale makhaya labo traditional dance babo bona laba imicimbicimbi. So bayayiselebrata njengathi umehluko nje kuyikuthi hayi bayiselebrata ikakhulu in the rural areas compared to us. Thina ngale eZimbabwe uyathola ukuthi oseBulawayo yikho lokho bona bahamba kakhulu emakhaya sibili.
Bona bebaningi yini kwele Botswana khona ngapho abathakazelela leli langa leKhisimusi ngendlela efanayo lekhaya eZimbabwe.
IKhisimusi yona babagande iyaselebrethwa ngokufanayo bese kuyochiyana ke ukuthi umuntu uzuza okunganani empilweni yakhe ekhaya eZimbabwe khathesi. So kusenza nje ingani ayisajabulisi kangako kumbe akusakhanyi kangako ukuselebrate wayo ngenxa yakhonokho ukuthi umkhonomi uyabuvele uphansi uthole ukuthi imine sibamfitshane abaningi babe beswela kungabe kusakhanya nje ukuselebrate kwayo kangako. Kodwa-ke eBotswana ngenxa yokuthi umkhonomi uyancwebeka hhayi kulo kukhanya sibili nxa kulilanga leKhisimusi kuyabe kukhanya lemamols nje nxa uhamba uyabubona sekufakiwe Christmas trees lemusic lemashopu nje kuyabe kukhanya nje ispirithi sona siyani ukuthi sengeseChristmasi kutho ukuthi-ke sekumehluko usukhona apho ekuthini imkhonomi ayifanani abaningi ekhaya badonsa kanzima okwenza kungabe kusakhanya lanxa kulilanga leKhisimusi.
Lo ke ngonkosazana Kathy Webhebhe isizalane seZimbabwe esihlala kwele Botswana. Siphinde saxoxa lomnumzana Mkhululi Sibanda odabuka eMatopo kodwa akwakathesi ehlala kwele South Africa.
Ichisimsiya lapha msazi ayichazi ngicho vela kusiyo bengikhangelele bengikhangelele ukuthi ngizobe ngisekhaya labantwana so hayi akuchazi ngicho kodwa hayi siyabonga kuphela nje ukuthi ilanga lakho na silidlulisile nje sihlezi labazalwane lapha sikwetshisile labazalwane hayi kayichazi besikhangelele nje ukuthi sizabe sisekhaya kodwa ngenxa yezinye izimo nje asaphumelelanga ukuthi singahamba sesizobona esikhathini esizayo.
Nxa uqathanisa ikhisimusi yakhona ngapho eSouth Africa le ekhaya eZimbabwe ubona engcono ingeyiphi?
Uma ngiqathanisa eyalapha leyasekhaya msakazi, hhayi yasekhaya ingcono kakhulu. Yasekhaya ingcono kakhulu ngoba uzabe uhlangana lezihlobo labangane elagcina nakudala. Ngoba esikhathini esiningi abanye baseBotswana, abanye bakhona ngapha e-America, abanye bako-England, lamanye amazwe nje. So ngale khaya sabe sihlangene sonke labo makhelwane labanye kubungcono bakhona lapha eSouth Africa ay abantu abaningi bayabambile basekhaya njengamanje bahambile abaningi basekhaya so umehluko yilowo njalo futhi ukudlala ukudlulisa ikhisimusi langa ikhisimusi yabantu abengekho eduzane hayi akuchazi vele akuchazi so hayi yasekhaya ingcono kakhulu yasekhaya ingcono kakhulu.
Umbuzo wami wokugcina, na ungasitshela ukuthi impilo khona ngapho eSouth Africa uyibona njani, ikakhulu sikhangela ukubana lakho abantu sebekhala khala ukuthi hayi kungani akusahambi kahle sokuphosa kufana leZimbabwe kunjalo na?
Hayi impilo umsakazi ingcono eSouth Africa noba sokunzima kodwa kungcono kwafana leZimbabwe. EZimbabwe kunzima kakhulu ngoba ngitsho lo msebenzi wale abantu abasizakala ngayo lapha eSouth Africa eZimbabwe ayikho njalo futhi eZimbabwe imali yakhona hayi asiyo mali lokuyana okuholwa ngabantu basekhaya. Izinto zithengiswa ngedola leMelika esitolo kodwa abantu bahola ibond. So ngokunye kulokuyana kubonisa ukuthi ekhaya kunzima. Lapha eSouth Africa umuntu abesebenza ihola irand, izinto zitholakala ngerand esitolo. So ngokunye okwenza ukuthi noma kunzima lapha kodwa abantu bekhona ukuthi baphile. So hayi South Africa kusesengcono, yikho ubona abantu lokhu bezama ukuza la bezozama la belwisa ukuthi bebuye la bezozama la kodwa sithemba ukuthi ngokuhamba kwesikhathi lakithi kuzalunga, uNkulunkulu uzasizwela kulunga. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Mkhululi Sibanda odabuka eMatopo kodwa osehlala kwele South Africa. Okwamanje ke sizwe esivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthe esethula amazwi emtshadweni kamsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga lo Minnie Thabo Baloyi ngempelasonto waveza ukuba uChiwenga engaba wayefohla uthango esalomkakhe uMary Chiwenga. Iphephandaba leChronicle lithi isikhumbuzo somhlabeleli wengoma zokholo uEric Moyo senziwe ngomgqibelo enkundleni yeZimbabwe International Trade Fair. UMoyo ukhangelelwe ubekwa lamuhla. UMoyo wayengoweqembu leJoyous Celebration waqaleka wabhubha lapho bele gigi yedolobheni lePort Elizabeth kwele South Africa. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Hallo, hallo Afrika. Hallo. Hawo, sithanda thandi. Kisimusi omuhle omnyaka omusha mina lonke ebalaleli abanandile abahle labasakazi ukuthi asibathanda thandi. Sibonga. Ngiyalithanda lami, ngiyithanda njani? Ah, ngiyakubonile lo awulazulu kithi la no rains yakhisa bakithi sinde singena indlala asokuchisa lokudlala bakithi. Siyabonga. Iphephe lapho likhona ezingozini abanatayo ninathe kakhulu. Unganathi kakhulu phela labatshayelayo lihambe kakuhle emgwaqweni yethu leyi lama-potholes. Siyabonga ugcinwa inkosi ngomoveni ngwenya edaluka lapha ngiyalithanda awey.
Siyabona baba Dube, salibonani ba linjani lonke labalandeli. Ngungwenya lo okhulumayo, ngikhuluma ngisehaburua. Cela ukubingelela baba unkosikazi wami unamangweni, ngibingelele lo Brave, ngibe sembingelela lo Absalom, sembe sembingelela ama-twins. Ngidlale kuhle ikhisimusi, ngiyalithanda abantu babami.
Siyabonga Studio 7, siyabingelela. Yazi ukukhuluma kwalo mgulukudi okuchabango uyazwakala ukuthi unesibindi ngento oyikhuluma, ulethemba sibili lokuthi kona uyazi ukuthi une-backup stroke. Mayethi kona ubuso bukachamisa umnikazi wabo uchamisa asavunyela ukuthi awusebenzi yena uza kuyekho. Yazi kuyamangazi, azi ukuthi idrama edlalwa yilo mgulukudi lo. Angazi ukuthi ngicabanga ukuthi lalo bemkhulumela lo ukuthi wangiphugeni lo sikwazi wabaleka ngobe bontu bakhulu bayizinto zokuyeleni. So hayi asazi, sisazolinda sibone ukuthi ngoba sifuna le fesi yomuntu ukuthi wayengasebenzise yakhe le ejekileyo engathi lokhu zeni angathi ngengulube. Hayi asazi madoda, hayi hayi ama-highcourt eZimbabwe lawo ezami lawo hayi kuzima. Sake thize ukuthi azothini. Siyabonga ngumasenga lapho kobulawa ephumula emajokini.
Ngiyalibingelela lonke kwa-Studio 7, ngisithele njani, ngilifisela ikhisimusi enhle. Mina bengithanda ukubingelela, thanda ukubingelela umama osenkayi esigabeni sendikimbela onathiyeli. Ngisithi ngikufisela ikhisimusi enhle mama, bese ngithanda lokubingelela ingane yami uHappy More. Ngisithi udle kahle ikhisimusi ngane yami, ngiyakuthanda kakhulu kakhulu kakhulu. Bese ngisiya eBlawayo emakhokhova ngibingelele udadewethu onokuthula, onokuthula Ndlovu. Ngisithi unjani dadewethu kunye lezingane zakho, sithi ngilithanda kakhulu. Ngiye ensuza ngibingelele udadewethu usibonile. Ngisithi kunjani emakhaya dadewethu, injani ikhisimusi, lidle kahle ikhisimusi losibali lobabazala. Ngithi lidle kahle libe le khisimusi enhle. Ngibingelele nabangane, ngisithi lidle kahle ikhisimusi lingene kahle nomnyaka omutsha. Lonke ngilifisela ikhisimusi elihle nomnyaka omutsha. Mina igama ngingu-Esther Ndlovu, ngu-Esther Ndlovu.
Yeah, Studio 7, Studio 7 linjani ndawo zonke, nasiyaphila. Ngingachitha isikhathi ngikhulume ngalo mama lo kuthiwa nguManare woDumbane. Lo mama, mama lo into eyikhulumayo kodwa uyizwile kahle ukuthi uthini. Angicabangi kahle ukuthi ngumuntu umpelo right lo, ngoba amazwi akhe asimazwi okuwabonisayo ukuthi umuntu wakhona ukhulile kahle. Cabanga ukuthi iminyaka yakhe imthatha imphosele kumntwini olabo 15 years kumbe 10 years. Inkulumo yakhe ayibonisi ukuthi umuntu osehlangene kahle ngendlela okhuluma ngakhona. Abantu engathi bedubeka kangaka ayikhuluma into efana layo naleyo. Into eyikhuluma yambona ukuthi uzizwile kahle, kumbuka i-research asehleli phansi. Ngoba siyadubeka manje thina sisemazweni asithandi, lathi siyafisa ukuthi ngabe sihlala laphana. Into ekhona nje engayitsho ngaphandle kokuthi kususe yona izanu PF embusweni, akula nto ezayenziwa. Kumbe sibambaneni siyiZimbabwe, siphakame sibili. Abantu bengena emgwaqweni bakufanele ukungena emgwaqweni. Uma kuwukuthi kuyikufa abantu bafe ngendlela yokuthi sesidiniwe into esiyenziwa laphana. Wawubona kuphwena ukuthiwa umuntu uyakhula, wonke okhulayo ucabanga ukuthi abaleka ehlala kwelinye ilizwe. Kungasiko ukuthi kuyikuthanda, kuyikudubeka. Mna bake basutha labantu bakhe labo gawuli basutha le. So into ekhona kungenye indlela. So sicela ukuthi lawo mama lo asihloniphe kakhulu, asihloniphe kakhulu, asihloniphe.
Asakaze Studio 7, sanibonani. Ngihlale phezu kwedaba ngingachitha isikhathi. Mina ngiyazibuza ukuthi abantu bezanu PF kanti bona baphila kuliphi ilizwe, ngoba ilizwe siyalibona lifila, ayikho into manje esisebenzayo laphana kulelanizwe yonke into ipile akulamgwaqo izibhedlela akulamithi amateacher waholi amapolisa waholi aholi kwezimali okuncane kodwa ukozwa abantu abazana uPF abafana nalomntwana omncane ukuthiwa nguManare akhuluma lo dokotela lo okhulumayo etabantu beopposition bafeka ama adoption wabulawa umfundisi Masaya wafeka iadoption wabulawa uChitsunge wafeka iadoption sicela usihloniphe wena mntwana wena mawusidla dlana imali zezana uPF uthule ungazokukhuluma lo msangano okhulumayo uthi abantu bafeka ama adoption uzelwe kuphi uzelwe wakhulala kuphi wakhulela kwelipilizwe ngoba izana uPF idala ihlukumeza abantu ene ungumndebele wena ungomunye wabantu abazana uPF eyasihlukumezayo kodwa uzokukhuluma lodoti lo okhulumayo lo sicela uhloniphe amaZimbabwe mawusidla imali zezana uPF dlana imali zezana uPF uthule umsindo ungakhuluma udoti lo okhulumayo
kustudio 7 kustudio 7 kade kwenzakalani kuCCC hayi TBC kudlalwa amadlwane straight ayibona le nto le abayenzayo le ukufaka abantu abarecallwe kumabaya elections it's wrong bekubona sobala ukuthi uChabangu usebenzisana labantu bamakhodi labantu bezana bazi ukuthi vele sebeluzile before kungenwa kuma rerun into ayenzaka enziwa yimuchamisa le alomfana lo hayi is not a quality leader kalama leader quality izo abantu bemncoma bethu chamisa that is nonsense bantu abalandela iTribusini liyamazi uTswangirai alike liliseli imizilo emuva uTswangirai ayindoda wayehlala emankobonkobo echaywa ethotshwa amasiya eWezimbabwe elwela iZimbabwe loku mfana kwenu loko uhlala usmart kungaphi kuse kuzidlela butofotofo is not a leader can't go anywhere with uChamisa forget then izolitshela one thing maZimbabwe into elimele libe yazi uyazi ukuthi iZimbabwe ikhululeke izokhululwa amabhoni free abantu abazelwe after 1980 yibo abantu abazokhulula iZimbabwe hayi loku ungamaqhegu loku hayi forget ngabo
ngibuye futhi njalo maStudio 7 siphawule kabanzi ngemithetho yakuleli lizwe leli ngoba vele sokusobala sokubonakala ukuthi imithetho abakhuluma ngayo laba bantu bezana siyona imithetho yokubusilizwe sokuyama extra spices ababafakayo so asiceli kodwa siyalitshela ukuthi le mithetho le kumele ibulawe ngangcono kuqalwe imithetho yokubusa ilizwe phansi kasha dani kube lokhu nje sihlukumezana elizweni lethu singabahlali singabantu abakuleli lizwe phela sesiphiliswa kwezigqila elizweni lapha so ngathi thina sizimpisi akusibona abantu lena abantu bezana ngathi yini abantu lapha emhlabeni thina esingekhokuzana sizimpisi so lisiphilisa kanzima sicela ukuthi yonke le mithetho leyi ke ihlalwe phansi ikhanselwe kubunje imithetho yokubusa ilizwe ngoba wonke umuntu unelungelo nxa sikhuluma ngamalungelo sikhuluma ngenkululeko yomphakathi wonke hayi ukuthi umbuso obusayo so lena selikuthethe la kwenza okwenu lasithatha thina engathi sizimpisi sizosifakela imithetho siphilisa kanzima kuleli lizwe siphila kile iminyaka emingaki hayi bo since labulala umnotho ufile kungenxa yenu bandleli busayo iminyaka eminingi kangaka umnotho ufele ezandleni zenu nanamhlanje lizitshela ukuthi lithuthukisa umnotho for how many years 100 years hayi bo hayi wabantu sokunzima alekele namanga lokho lithi imithetho lingayisebenzisi yolifaka imithethweni okugungundwayo.
Bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lisithumele imilayezo engaphansi kwemizuzu emibili 2 minutes kumbe engaphansi ukuze senelise ukudlala yonke. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Iningi lithi umnyaka lo esiwugqiba kunsukwana ezilandelayo ubumubi kakhulu. umanispala wedolobho lakwaBulawayo uthi isikhwama isiphathisa abaswelayo se Mayor's Christmas Cheer Fund siphumelele kakhulu saphathisa imuli ezedlula inkulungwane. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibanini njalo kusasa sikhathi esinye, kodwa silazo ezinye ntambama ngo-half past 7.